Unkosikazi Patricia Chabalala, umqondisi wevula indlela Children's Home, uthi ngempela balokudana okukhulu ngokunqotshwa kukaClinton, ethi njengowesifazana ubekhangelele ukunqoba ukuze inhlelo zabesifazana labantwana zithuthuke emhlabeni jikelele, ngoba iMelika kuyiyo eba yisibonelo enhlelweni eziningi.
Mina ngathi ukuwina kwaTrump lokhu akundithokozisi, ngoba uwise umama. Mina ngokwami kakhulu ngikhangelela ukuthi omama bonke ngilapha kithi eZimbabwe, ngikhangelela ukuthi omama bonke abamayo bemele ukuthi bangene kwezombangazwe, ngibafisela ukuthi bangene banqobe babe ngabakhokheli. KwaClinton kunzwisa ubuhlungu kakhulu.
Obona ngezemfundo kubandla lezaphu uDokotela Mildred Mkandla ukhuthaze abesifazana emhlabeni jikelele ukuba mabangalahlekelwa lithemba ngokunqotshwa kwaClinton, kodwa abahlale phansi baphume lamasu azabanceda uma ekhona njalo omunye wesifazana ongabhekana lokubhekane loClinton ukuze okwenzakeleyo kungaphindi.
Imbali yabomama kupolitiki idilikile. Besilethemba ukuthi ihistory, imbali yabomama kwezepolitiki izaqalisa sibone ngabantu beMelika. Besimkhangela umama lwana esilwa, kwasitshengisela ukuthi omama bangalwa balamandla okulwa okuzwakalayo. Uzamile umama lwana, asikwazi ukuthi kwenzakeleni. Kodwa ngibone ngani lokhu kungaze kwasisunduzela phansi njengabomama. Kufanele sisebenze kakhulu gadalala, sizikhangele zona lezi zinto ezenziwe nguTrump kweze ukuthi umama lwana angaze awina. Ngiyabaza abantu beMelika bayakhala njengathi sikhala namhlanje. Angazi ukuthi baza kwenze njani labana abantu abamnyama. Angazi ukuthi amaLatino aza kwenza njani. Ngoba sebeqalisile ukukhala ngoba babalwana kalandaba lolokhana abekufuna imali. Njalo bengafuni umama, ufuna ukucindezela umama phansi. Asikwenzeni kwehlulekeka, sifundenini ngalokho kwenzakala eAmerika. Lapha eZimbabwe kwenze ukuthi umama phansi bathuthukise baye phambili.
Unobhala jikelele webandla leMDC unkosikazi Rita Ndlovu laye uveze ukudana kwakhe ngokunqotshwa kukaClinton, ethi ubengakukhangelelanga njalo kube liphutha elenziwe ngabantu beMelika.
For me vele ngizubuhlungu kakhulu because I was supporting that woman njengomfazi ukuthi at least ilizwe like libuswe ngumuntu ongumama than indoda. And ungacabanga all those campaigns that is senziwa nguTrump, Trump eqamba amanga amanye ayesabekayo, but abantu bevotele uTrump. Mina hayi angijabulanga ngakho ngisho.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa olilunga lebandla leMDCT kunye lenhlanganiso yezisebenzi eZCTU, yena uthi udaniswe kakhulu ngokunqoba kukamnumzana Donald Trump, ngoba ekukhulumeni kwakhe ekhankasa kazange atshengise izibonelo zokuba yinkokheli eqotho.
Mina ngibuhlungu kakhulu ngokuwina kukaDonald Trump. Bengikhangelele ukuthi uHillary Clinton uzanqoba ngoba ubesenza kuhle kakhulu. Mina ngibone ngani njengabomama, akukhethelekile ukuthi ngumama wangaphi, umama weZimbabwe, umama weZambia, umama weAmerika, umama weBritain, indubo zethu izinye ziyafanana. Ngakho mina bengifisela ukuthi uClinton awine, kodwa ukudliwa kwakhe yikudliwa kwethu. Ngoba nabalungu besithi injury to one is an injury to all. Sonke njengabomama silimele kakhulu ngokudliwa kukaClinton, ngoba besikhangelele ukuthi uzatshintsha izinto eziningi khona ngale kwele America. Njalo ubezayenza ihistory okade kuzayenza ukuthi omama abaningi labo baqonge izibindi bamisane labo baba. Ngibuhlungu kakhulu.
Abanye njalo abantu abathe baxoxa lomsakazo weStudio 7 babike ukuba uTrump engabe esebenzise ubugwelegwele wanqoba, ngoba ukutshengisela osokuqalile eMelika kukhombisa ukuba labantu abavumelani lempumela yokhetho. Kodwa abanye njalo omama bathi uClinton ubenganqoba, kodwa amacala omkakhe uBill Clinton engabe ebangele ukuba ikhosikazi lakhe lidliwe. Njalo lokhu kuyisifundo kwabezombusazwe ukuba amacala akho ayalandela imuli. Iningi labantu kobulawayo belithumela imbono enkundleni zebulenjini ezibalisa oFacebook, oTwitter labo WhatsApp bekhombisa ukudana bethi uTrump ukhanya ezabusa ngocuku ngoba inkulumo zakhe ngesikhathi ekhankasa gazange ekhethe amabala njalo leminye imisebenzi yakhe ayivezi njengomuntu ongabusa abantu bethi bazayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 yiwo bulawayo, ngingunompumelelo moyo.